kwabi kwabi kuzwa ngilentombi yami ihlale enkambe shuya ntanda kwabi kwabi kuzwa ngilentombi yami ihlale enkambe shuya ntanda ngizamthengela mabanzi iziwiji lebanana ngizamthengela mabanzi iziwiji lebanana Kwabi kwabi kuzwa mfana Ngile ntombi yami ihlale enkambeni Ngizamthengela amabhanzi Izwichi lebanana Wena eyakho ingapha ngazi ukuthi uzayithatha ngapha Mina eyami nansi ngilayo kona Ngihlabela layo iseceleni nabe alokhu ilalela Ngizamthengela amabhanzi iziwiji lebanana Ngiza kuthengela amabhanzi iziwiji lebanana Kwabi kwabi kuzwa ngile ntombi yami ihlale enkambe Nshuwa yamthanda kwabi kwabi kuzwa ngile ntombi yami ihlale enkambe Nshuwa yamthanda Ngizamthengela amabhanzi iziwiji lebanana Ngizamthengela amabhanzi iziwiji konke lebanana kwabi kwabi kuzwa ngile ntombi yami ihlale enkambe Nshuwa yamthanda Kwabi kwabi mfana asazi wethu wena wena ntombi sondela ngapho ntombi yami ulalele kuhle lapha ndakuthengela amabhanzi iziwiji konke lebanana kwabi kwabi kuzwa ngile ntombi yami ihlale enkambe shuya ntanda kwabi kwabi kuzwa ngile ntombi yami ihlale enkambe shuya ntanda ngiza kuthengela amabhanzi iziwiji lebanana ngiza kuthengela amabhanzi iziwiji lebanana kwabi kwabi kuzwa ngile ntombi yami ihlale enkambe shuya sezwanana ngile ntombi yami ihlale enkambe shuya ntanda